Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeove. Abe commission ebona ngezokhetho eZEC sebethule ugwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abantu ababhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-electronic voters roll. Ukufuthelana kubanyana uwe MTC Alliance kanye lezanu PF eGwanda uqhubekela phambili ngaphambilini kokuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa kukhetho ele nominations court. Abo manyano wabalesifiso sokuncintisa kukhetho lwamakhansila bengelabandla abalimeleyo abephovo bakhala ngokuthi lokhu bebalutshwana abesifazana abafuna ukuncintisa ukuba ngamakhansila. Umhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lowe North Korea umnumzana King Jong-un ubikwa uphumelele okwamagama. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama ababhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-electronic voters roll. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yile zindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.